Amalunga omanyano ePeople's Rain for Coalition, uDumbuzo khona kwamandla wathathela uZulu amandla, njalo kuyadingeka ukuthi amandla abisele ebantwini ukuze induba ezibhekane lozulu ziphele. UMnumzana Sande Moyo ozancintisa ukhetho lwamakhansila emele iPRC kuwa-3 emzingwani uthi amandla angabisele ezabelweni kuzakuba lula ukuxazulula indubo ezibhekane lozulu.
Khangelele ukuthi ihulumende esikiyo khathesi yathathela abantu amandla, kukanti abantu yibo okumele amandla abe kibo nge-devolution of power. Ngasikhangele khathesi imhlangano, imbuthano eyenziwayo kakhulu yihulumende, bayabe bezotshela abantu okwenza, hatshi abantu betshela ihulumende izikhalazo zabo ukuthi bafuna ukwenzela lokhu.
UMnumzana Bekezela Lason Nyathi ozancintisa ukhetho lwamakhansila ebeja kuwa-12 uthembisa ukusebenzela abantu.
Singayo singene singababandla angu-5 ekukhansila lamakhansila nje wonke la esilawo la, kodwa into eqakathekileyo yikuthi sisebenzela abantu. Khipha ibhathi lakho le-phathi kumbe ngelikamjuru kumbe ngelezanu kumbe ngele-MDC.
UNkosazana Anele Mnyandu ozamela i-PRC ukhetho lwamalunga edale lephalamende ukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi akumelanga avalwe amehlo ngokudla kuphathelwa ngabezombusazwe.
Abantu thina amaNdebeleni basitshela ukuthi asila ndaba lokuthi abantwana bethu bafundile, asila ndaba lokuthi siyathola imisebenzi, asila ndaba lokuthi amasekthari yethu avaliwe. Esikuthandayo yikudla, yikho besinika ukudla kuphela. Lizakhohlwa ukuthi alichatshwanga, lizakhohlwa ukuthi abantwana laba bala msebenzi. Elizakwenza yikuthi lizathatha 5 kg, lithatha 2 kg yeshukela, lihambele ehoteli zanu libise lesihlalweni, lidubelele for another 5 years.
UNkosazana Mnyandu uzancintisana labanye abalithumi ababalisa uMnumzana Leve Mayihlome Zanu PF, Phumlani Moyo MDC Alliance, Luke Moyo MDCT, Danisa Ndlovu MDCT, Eke Mkala Zaphu, Chelisani Mpofu NPF, Nathaniel Siwela RPZ, Kaolani Ncube MRP, Wellington Khadebe ZPP GPM, Lonkosikazi Alice Spanda OUCA. Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Sifanjani Moyo uthi ngakhwabithi ukwanda kwamabandla asaqatshulayo esithi kulakho ukuphambanisa labo abavotayo.
Ngikhangelele ukuthi bonke abantu abalanga amabandla wakuncane bekumele behlanganise amakhanda bengene ngaphansi kwaChamisa, bakhiphe izandla ngoba besizuzile ichance enhle kakhulu emnandi. Umgabe sengasekho, kanele umgabe engasekho bekumele wonke umuntu ahlangane, sikhiphe izandla bese sisala sesikubona okunye lokhu. Akhulu umuntu abantu baphambanisa abantu kunje, so kunzima kangaka into zingaqaleki kanje. Abantu bavuka ngamabandla amaningi bekhonfuza abantu abavotayo.
Abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka sebeqinisa imikhankaso yabo kulandela ukuhlala kwedale lokubhalisa ukuncintisa elinomnething court ngolwesine lweviki edlulileyo, lapho bathole isiqiniseko sokuthi ngempela sebengenile kukhetho okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngisebenza emzingwani ngingu-Albert Ncube.